kwenzeka kakhulu udaba lokutshontshwa kwezimali inkohlakalo ekhona phakathi kwelizwe ayisiyo nto yokudlala ukuthi usungayihlanganisa uloko kwamukela lokungamukeli utentayibithi inkulu kakhulu kulalokho ilizwe liqede ukusela liqede ukugebengu ubona kwami kube indlela yabo yokubalekela ukugebengu okuchaywa amaripoti lawo awephalamende bakhetha ukucasha ngemva komunwe ngento engasebenziyo nje
abezanupf laba bengaqhubeka bengayi ngitsho lakwamanye amakomiti angayisiyo le ekhokhelwa ngubiti kuyabe so kusitshoni ke khonapho Ncube ngoba kuyabe kungasela lutho olwenzakalayo edale lephalamende
yebo kuyabe sekusisho ukuthi sekudlalwa nje ephalamende okuzabe kusisho ukuthi ivoti lika-2018 kalisasebenzi lutho abantu kuzabe sokudlalwa ngabo kungasazuzakali lutho ngoba phela lokho okwenzakale ku-parliamentary committee i-accounts committee i-public accounts committee kusengachithekela kuwo wonke ama-portfolio committee aphethwe ngabantu be-MDC kumbe engathi opposition kubuye kuchithekele kwamanye njalo aphethwe ngabezanu-PF kuceni iparlamente ingasasebenzi lutho kuze kuyefika ku-2023 kumele-ke into yona le iqatshelisiswe kwazakale kubonakale ukuthi abantu abavotelwa kumele bayesebenza umsebenzi wokuthinywa ngabantu bale nenkohlakalo bachaya imithetho evikela amalungelo abantu bakhulise imikhonomo khathi abantu baphile ngendlela efaneleyo hhayi ukuyakulwa izimpi zabantwana njengalokho esikubona kusenzeka ku-Public Accounts Committee
emthethweni Ncube ikomiti kabinti le ivunyelwe yini ukuhambisa lolu daba emthethwandaba kumbe okwephalamende kuphelela ephalamende
okwephalamende ngendlela yangakhona silalokho sithi i-separation of powers ukuhlukaniswa kwamandla abephalamende nawabe-executive lawa ama-court inkantolo kayingeneli emsebenzini yephalamende ngaphandle kokuthi yona iphalamende i-committee kumbe iphalamende sihambise udaba oluthile enkantolo.